Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chananjani mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 23 kuNhlangula 2018 nengontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphose wabulawa libhomba elidubuke emhlanganweni weZanu PF awuqhubele kobulawayo namuhla. Ibomba leli libulale abasekeli beZanu PF abambalwa limaza abanengi abagoqela umsekeli kaMnangagwa umnumzana Kembo Mohadi. UMnangagwa yena uthi kalimalanga njalo uthi abantu bakobulawayo bamsulwa kabalani lokwenza lalesi sehlakalo. Umanyano we-European Union namhla uthumele amalunga awo ezabelweni zelizwe ukuyaqalisa ukuhlola amalungiselelo okhetho ama-election observers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kudubuke ibhomba eliphosela bulala umongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ye-White City kobulawayo namuhla lapho aqhubele khona umhlangano wokukhankasela ukhetho. Uthe usuphelile umhlangano uMnangagwa esesehla estejini ladubuka lelibhomba duzane laye njalo labulala abasekeli beZanu PF. Asenelisanga ukuzwa ukuthi bangaki abafileyo, kodwa abalimeleyo banengi njalo bagoqela umsekeli kaMnangagwa umnumzana Kembo Mohadi, umkakhe kaMnumzana Constantino Chiwenga labanye. Bonke laba balaliswe esibhedlela sempilo laseMatadei. UMnangagwa yena utshele umsakazo we-ZBC ngemva kokwethekelela abalimeleyo laba ezibhedlela ukuthi lokhu kwenziwe izitha zakhe ezifuna ukumbulala ngemva kokwehluleka ukumbulala ngechefu eGwandanya kenye. Wengeze wathi uZulu wakobulawayo akalani lokwenza lesigalesi. Sixoxele omunye obesemhlanganweni lo obone konke kusenzakala njalo olilunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule.
Engubonileyo ntungamele White City Stadium yinto esabekayo kakhulu. Kubonakale mina ndiza kuthi yibhomba ngoba into yakhona idubukile kwaba lentuthu enkulu kwavala indawo yonke nje. Abantu bawela phansi abanye bathini bathini. Khona bekusenzakala umongameli weqeda nje ukutshaya isitepu sokugcina nje sehla phansi khona phana kusenzakala. Okuthi nje kube sekugqekeni kade kuvele kujonge yena umongameli. Abantu balimele khonapho kade sokuphithizela abantu belimela. Sivele sithule isikhathi eside yakhe ehlulekile ukubaleka kusenzakala lokho ngoba mina njengami mina ngehlulekile ukubaleka ngoba ngize ngabona abanye abantu sebelokhu bebhizi belokhu bebamba abanye abantu abalimeleyo labantu abalimeleyo bona igazi sengibona abantu baqamukile izinyawo zonke nani nani. Yazi into yobona kwani sokungani kimi yazi ngiyaphupha kungani into le kade kwenzakalani vele ngibe lesikhathi eside ngehluleka ukubaleka kwaze ndilokwazwisise kade ngizibona ngani ngiyaphupha ngento kade ngiyibona isenzakala.
Abalimeleyo obazwileyo ngobani?
Olimeleyo omunye ngukopa Mthunguri lo deputy speaker of parliament uMnebo Chinomona lo national commissar uRugeke bangabanye babula lo vice president uKembo Mohadi lo mama uMaichwenga ngokuzaza vice president labanye nje abalimeleyo bambalwa sibili abanye abantu abalimeleyo abantu balimele sibili okubuhlungu kakhulu hlobo sami abanye babona bathi beqamuka izinyawo lapha abanye belimele ukuthi vele nje into engikhangela labana sifikile abantu ukuze babuthe abantu labana abalimeleyo sebephakamisa bephakamisa kuphela abantu basa ezibhedlela yikho engikubonileyo nkosi yami.
Aba file abafileyo ke
kade ngathanda ukuthi ngise ngitsho kade ukuthi abafileyo ke ngabe bengaki ngoba angilaqiniso lako kahle njalo ukuthi njalo ngobani abathonileyo kodwa bakhona abathonileyo
wena njengomuntu obone isehlakalo lesi uzwa njani njalo awulakho kwesaba yini
ngiphonguzwa nje umzimba wami uchayekile kakhulu lokuzwa ubuhlungu kakhulu yikho ngikuzwe kakhulu ubuhlungu sibile enhliziyweni ngesehlakalo lesi okunye nje mina okumphambanisileyo ngabona amehlo ami ngabona intuthu laningenile emehlweni ngoba lakathe sengilokunge problem yamehlo
umnumzana believe gaule yisiphathamandla sezano PF abamabandla aphikisayo basole isehlakalo lesi besithi silakho ukuphambanisa ukhetho omunye wabo ngumkhokheli we-MDC umnumzana Welshman Ncube
into eqakathekileyo yikuthi kukhanye kazani labo abaganga besenza izinto zonezi zokuganga ngabona ngabale njongo yokuthi baphambanise ukhetho lolu esikulo ukwenzelwa ukuthi kuqaliswe ukuba lama excuse yokwenza ama security clampdown ezweni I hope labo abasombusweni baza resister i-temptation yokuthi njengoba kulombuso amasotsha okhona bagijimele ukwenza o security clampdown into yona le kumele baxwayise sibili ukuthi bangabi tempted ukwenza izinto ezinjalo
Isehlakalo lesi abanye bathi siveza sobala isidingo sokuthi uhulumende aphe abantu abancintisayo ikakhulu abafuna ukuba ngumongameli abaphe ukuvikelwa okukhulu isecurity ngesingisi njalo bathi isecurity kababa uMnangagwa umhlawumbe ibingaqinanga kangako njalo kungakhathalekile ukuthi ngabe opposition kumbe nguye uMnangagwa nxa umuntu ehamba phambili ukukhetho lukamongameli incintisa kumele aphiwe isecurity eqinileyo uthini ngalokho
kwesinye isikhathi into eziletha ukuthi kube le insecurity ikuthi kube labantu abaningi abathwela imbhobho kanti ke nxa lizihambela lingabantu kazana kungelambhobho eminingi abantu bephithizela bezithwele izikhali yikho mina ngokubona kwami yikho okucina kulethela izinto ezimbi kanti ke singahlalela sizihambela nje singabantu kazana singathwalanga izikhali ngibona ingazathi ukuba nesecurity engcono
umbhobho yinkinga kakhulu lapha ngokubona kwakho
ngokubona kwami vele endaweni nxa kule tension yokhetho kulama tension ama-faction kulama tension yokuthi kwake kwaba lokuhluthelana ipower ngezikhali kuvele kuyacina kusenza ukuthi izikhali lezo zisetshenziswe kanti ke ngabantu bezihlalele bengama-civilian engxenye kakungeke kwabanjalo
umnumzana Welshman Ncube ngumkhokheli we-MDC umbuzo omkhulu ngothi kahle kahle ngubani obefuna ukubulala uMnangagwa sixoxele encwethu kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana
abaningi bazomangala zaba ukuthi udlame olungaka lwavela ngesikhathi esinje kodwa eqinisweni abakwaziyo ukunanzelela umbusazwe womhlaba bayazi nje ukuthi kungavele kuqale ezweni ukuthathelwana umbuso ngodlame lokuthathelana izikhundla ngodlame akuqali akupheli kungasukela kuba kuSolomon Mjuru ukuqhuma kwakhe laphana ngesimanga esingakayani lakho kuthathelwa kwakhe umgabe umbuso ngamatanka lawa nale nganyoni lezana esazibonayo lakhona okho kwenzakalayo yinto yinye so kuqale usiko into ekaluqalanga luyaqhubeka usiko lokuthathelwa umbuso ngodlame ngakho abantu abayaziyo ipolitika kumelanga ukuthi bamangayo kungamangala abangayaziyo
ukungaba kungobani kahle kahle abenze lokho kungaba yiba bezanu PF njengoba ukhuluma ngamaxuku achiyeneyo kuleli bandla abangumbuso
umsebenzi wangaphakathi ngoba akuya oyibandlela iphikisayo okade ngafinyelela esitejini esakhe esakhelwe umongameli akula isitha ade singasinyelela kusakhiwe esakhelwe ukuthi umongameli azokhuluma kuso bayahlukumezana bayafikizana bayafuna ukubulalana ngaphakathi kwayo izanu PF ngaphakathi kungakho abantu bakhona ungababheka kahle ngembali esanda kudlula bangabe behamba bonke behlekisana besebenza bonke bexhawulana besangana phakathi komphakathi kodwa bafiselana ukubulalana bona bonabo abathatha umbuso kuba bomgazi bebodwa benjalo ngakho ngeyomdeni lwana naphakathi kwawo
ubona iphatha njani lindaba umnangagwa kuyiwa kukhetho nje
enye into ekhona baba yokuthi ungakhangela laba abantu indlela ababusa ngayo kusukela ngama-60s kusiza kuma-70s size sizodlula kugugurawundi sizofika manje yilabana abantu abangakwenza lokuthi azigwaze esenzela ukuthi ethi bangigwazile lingayikhohlwa le into ukuthi khona ukuthi zikhona inyamazane ezikhona ukuzihlasela ithi qeda ukuzihlasela ithi kula bantu abebafuna ukumbulala isenzela nje ukuthola ithuba lokugadla lapho kade vele ikhulu ukugadla khona ngelunye uhlangothi lwendaba okumele abantu balubheke bayiqaphele kodwa ukuthi ngamasithani ukuthi khonokho yikucala kwengozi ezweni abantu abaningi bahleka bathi ha nansi khuna ngumgazi ophumile kulungile sokuthetha amasotha vele ukuthatha kwamasotha ukuthi sokuthetha amabhomu sokuthetha izinhlamvu sokuthetha izikhali ngakho kusazobonakala okuningi okunjengalokho sikubonile
ngamanye amazwi othe kulegazi kulodlakela phambili
olwesabekayo baba athi sikutsho khonokho bephathele umgaba abantu bathi hayi sidakiwe asikuboni kahle kwento kwakhona siyafundisela siyacabangela kodwa vele umbuso wodlame uphetha ngaludlame konkana wabakwenzayo ukuhluphi nangenganunu nokuhluphi nangamatanka lawana kusazolinyazwana kusazodluliswa nemhlabeni baba ngeqiniso lamampela
umnumzana Dinizulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sisole kakhulu isehlakalo lesi sisithi udlakela kalwakhi njalo abantu kumele bachiyane lalo. Umanyano we-European Union namuhla uthumele amaqula awo kuzo zonke isigaba zelizwe ukuyaqalisa umlando wawo wokuhlola amalungiselelo okhetho. Amaqula la azaqhubeka esenza umsebenzi wawo ukhetho luze lufike lwedlule. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi amazwe omhlaba abuye azosimakela phela ukuthi sisebenze njani okhethweni. Kanti ke iyadingeka i-EU ukuthi ibe khona ngoba phela kusezacelwa izimali kiyo kucela abazohlanyela izimali kule ndawo. Nxa ngabe ukhetho betheka luhambanga kahle kuyakwenza ukuthi kakubuye imali. Into yona leyo inhle kakhulu ngoba phela izakwenza ukuthi uhulumende abone ukuthi ukhetho ngendlela thile luba lukhetho olukhululekileyo. Ngoba nxa ngabe bethe bona kuhambanga kahle uhulumende uyakwazi. Ukuthi kuzamhlupha phambili.
Kuyini kahle kahle Ncube abe EU laba lawo wonke ama election observers aya kundawo ezijeneyo zelizwe amele abe ekufaka amehlo amela kukhangele.
Into yokuqala okumele ifakwe amehlo yindlela imsakazwe o-SABC, Chronicle, Herald la yonke le kahulumende esebenza ngakhona ngokuba phela isisekelo sombuso lemithetho yelizwe ithi kumele bangakhethi uhlangothi. Into yokuqala leyo. Kubonakale okulandelayo ukuthi akula muntu wethiselwayo, akula muntu othenjiswa ukufundisa ukuthile ukuba vote. Kubonakale ukuthi ama political parties labantu abakampaignayo bale nkululeko yokuthi benze kanjalo. Kube sekubonakala ukuthi ngosuku lokuvota wonke umuntu ofanele avote uvotile ongafanelanga avote kavotanga. Yizona lezo zinto bangazifakela amehlo ukuzasiza ukuthi kube lokukhululeka ekuvoteni. Kodwa nxa ngabe ukhangela usuku lokugcina lokuphela lokuvota ungazange wakhangela umango wonke ukuthi kuhanjwe njani ukwethusela konke kuyabe kungasancedi bamele bakhangele ngamehlo amakhulu yonke into eyenzakala kuze kuyefika umhlaka 30.
Abanye laba bakwamanye amazwe la bezinye inhlanganiso ezivela phandle ezitshiyeneyo abangakathumeli ama-observers abo ungabakhuthaza uthini?
Ngingakhuthaza ukuthi kumele babe khona phansi emsebenzini wokuba ngama-observers kuselenyanga eyodwa eseleyo kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu ukuphuza kuze kufike isikhathi lapho ukhetho luyabe selufike khona into eziningi ziyabe sizonakele kungasancedi ukuthi balandeni bajwayele ukwenza kanjalo baphuze abavela kusadika abavela ku-AU bafica into sezonakele phansi lapha kumele babuye masinyane ukuze babone ukuthi into efanele yenzeke yenzeka ngendlela efanele.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Ngengelifake kancane ezandleni zika Chris Kande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani zulukandaba? Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa usobhuku welowagwela. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kanti ukuthi ungamukele ehlelweni lakho likaSizwe 7.
Ye, sizwa kuthiwa ulomcimbi. Angawasitshela ukuthi ngumcimbi wani?
Bekukhulumayo ngusobhuku uNketa phansi kukandula usogwala elwagwelo mhla ka 28 June yonalinyanga ephezulu sizakuba lomsebenzi wezamasiko okubika indawo yethu lapho esizakwakha khona umuzi wamasiko ohlanganisa lesikolo samasiko.
Uzabe omkhulu onganani umuzi lo?
Umuzi lo sikhangelele ukuthi ube mkhulu sibili ngoba uzahlanganisa into ezimbili, umuzi wamasiko lesikolo. Ubukhulu bakhona bungaba 800 meters by 800 both sides.
Ukwakha kuyaqala nini?
Ukwakha siza kuqala singabika umuzi lo mhla ka 28 kusukela emva ka 28 sesiqalisa ukwakha futhi kusiyatshaya phakathi laphakathi kuka September kumele sibe sesiqedile izakhiwo zesintu esifisa ukuqalisa ngazo esiyizo esizavula ngazo umuzi ngo September.
Imali yokwakha liyithethe ngaphi?
Kanti lapha senza umsebenzi wesintu, izakhiwo zethu ngezesintu ezingadingi imali enganani. Yi-project entsha esiphiwe ngabadala emaphutsheni lezinkundleni ukuthi kumele yenziwe. So izindlu zethu ngeze-round, indlu yesintu yona kuyala kanye.
Kahle kahle ungatshela abalaleli ukuthi kuyini okuzaba kubukiswa lapha ezindlini zonezi?
Ezindlini zonezi kanti okuyabe kubukiswa kakhulu yimfundiso esayidini lesikolo. Lapho kuyabe kuyisikolo khona kulapho okuyabe kulama levels ayi-5. Kule level yabantwana abancane kuze kuyefika e-level yabogogo labokhulu. Kuyabe kwehlukene ngezigaba, okhulu kudala babele dale, ogogo belomkulu. Kube sekusithi amanina kusiya ngama ages abo kusehla kusiya phansi. Kho thina sikwenze kwaba ngama level ayi-5 ukwenzela ukuthi cater for izigaba zonke zempilo ngokuthiyana kwazo. Labo bantu abake kulawo ma level baqoqa okwabo kwesigaba sabo ngokuthiyana kwabo besakha isizwe at their level.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa kanti ngiyanxusa ilizwe lonke leZimbabwe ukuthi alibuye elwagwelo mhla ka 28 June emvumileni business center kulwagwelo road ngawusuka edorobheni egwerusiya emaboleni. Abantu bazabona nje lapho kuyabe kuphithizela khona mhla ka 28 lo msebenzi omkhulu wezamasiko. Wonke umuntu ozazi embethe ezamasiko ngiyamnxusa ngoba kulapho azothola khona inhlanhla yakhe ayinikwa ngabakibo ukuthi asebenzele isizwe seZimbabwe. Siyabadinga abantu bamasiko kakhulu kakhulu kakhulu. Yonale inyanga yinyanga yezamasiko evele ehlonitshwa umhlaba wonke. Kholokho esikwenzayo kuqonde kakhulu ngoba yikho kuvunywa i-United Nations. Siyanxusa kanti lalihlale lisithinta lamhlabekho lingasithinta. Sizalipha information, ndizaxoxa labadala abaze khona, kungaba kuhle kakhulu.
Hayi, kuyezwakala, isibongile kakhulu.
Ye, uNketa lo usobhuku ophansi kukasogwala.
Hello ke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Siyabonga tahelitala Chris.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bavumbula
lamlela
kwenze maphandleni izakhamizi zebheja emzingwane zibhekane lokusilela kwamanzi lanxa nje kulamadamu amane kulesi sigaba ahambisa amanzi edolobheni lakobulawayo. Kubika uAlbert Ncube.
Lobanje amanzi enguTapu Chie esiqintini semzingwane, sona esilamadamu abalisa emzingwane, imthabezi apha lelo wanxema, izakhamuza kulesi siqinti, lokuzikhala ezimathonsi ngamanzi okunatha, kanye lawokulima. Umnumzana Sande Moyo uthi, uyamangalisa ukuthi impompo ezihambisa amanzi kobulawayo, zidlula phakathi kwemizi yabo, kodwa bengawatholi lawa amanzi. Kungakho uMoyo uthi kuyadingeka ukuthi kube lo mbuso wezabelo, owe devolution ukuza amandla buyele ebantwini.
Abantu bemzingwane kusila amadamu angu-4 asemzingwane, kodwa abantu bemzingwane kabalamanzi ukunatha aclean, banatha eziboraneni, kodwa amadamu wonke ahambisa amanzi kobulawayo asemzingwane. Yikho kubonakala okutshengisa khona ukuthi abantu bathathelwe amandla.
Unkosazana Theresia Ncube oebeza uthi ngesikhathi ugejelwa impompi zamanzi awemtshabezi umzingwane pipeline, babethenjisiwe ukuthi labo bazawathola lawa manzi, kodwa lesi sithembiso saba yize.
Besifisa ukuthi sithole izinto ezinjengama-irrigation, amanzi lana nxa kusenza futhi lezikolo angeni.
Umnumzana Mkhulumeli Moyo uthi udaba lwamanzi empompi lolu luvame ukukhulunywa kuphela ngesikhathi sekukhankaselwa ukhetho kuthi lungadlula kuthule.
Sizingani bathi sebefuna ukunasinga ukukwenza lokho, ngoba izithembiso ziba njalo kungadlula umkhosi sokuphela khonapho.
Unkosazana Elina Ndlovu uthi kuyamangalisa ukuthi akulamanzi atholwa izakhamizi ngalesi sikhathi umhlabathi sungowabo.
Amanzi yiwo ayimpilo, amanzi yiwo aluncedo kuyo yonke into esiphila ngayo, amanzi ahamba phambili.
Osakhulayo uMthandazo Ncube uthi bebezasizakala njengabatsha nxa bengatholi amanzi ukuze balime bethelezela ngoba kungela msebenzi.
Thina njengabatsha siyakhala ngoba asina msebenzi, but sifuna ama-irrigation into engasincedisa abona ezinyelokhuzeni ukuthi sithole imali lezekhaya. Asina msebenzi esingayenza.
Umnumzana Washington Love uthi udaba lwamanzi lolu lubazwisa ubuhlungu, njalo bazakhetha inkokheli ezizamela izikhalazo zabo kukhetho oluzayo.
Ukusizwisa ubuhlungu futhi amanzi langa wethu la asuke lapha sihambe ayephambili asasebenzeli thina. So ebesikufisa ukuthi ngaye siyathola abantu basikhokhelele kulimpompi iphambule ezimpompi zingene ezindaweni zethu siphele siye kukhanga imigqomo kulezo ndawo.
Ukhathaza izakhamuzi ukuthi azisavunyelwa ukuthiya inhlanzi zesithebo emadamu ngoba iningi lalawa madamu sethethwe nguhulumende phansi kohlelo lwe-command fishing. Umnumzana Bekezela Lakson Nyathi uthi kaluzwisisi lolu hlelo lwe-command agriculture.
Abantwana bokusebenza ngotshekethe kodwa inhlanzi zisilazo zigcwele lapha ledamu. Sothiwa sowuyi-command fish. Command fish kabani ekhaya lami, i-command fish kabani esigabeni sami uyemfaka ukuthi command ukhomanda ni inhlanzi zikankulunkulu zisemanzini. Ngubani wena? Kakukhomanda avele ngabantu besigabeni salapha, ukhomanda yi-Harare le.
Lobanje inenge ezansi yamandebeleni libhekane lodubo lokusilela kwamanzi, ebedla amanzi akhona kodwa kawafiki ebantwini. Ekhuluma eseGwanda izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo yabantu bemaphandleni. Ngimele iStudio 7, ngisebenza emzingwane, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga tshala kithi, singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa loNkosazana Bridget Nyoni, ongomunye wabesifazana ababetshengisela
eHarare besuka eWange lapho ababehlala khona ematendeni besithi bafuna umqhatshi wecolliery anikeze omnyeni babo iholo. Umanyoni usichasisela ukuthi kuyini osokusenzakala kathesi.
Ngasika sakhulumisana then lona wayekhona umane uMD Ramkocha kwabuya uMD omutsha niye asibizayo uMD omutsha and then wasesithi abomama akuyenze ukuthi kube lilala phansi. Kathesi lakhalesa sisaqanda isikhathi sezulu kathesi sekuqanda lizalunye ninyane kungenelibulangini sikhulumelane sahamba sakhulumelana wasesithi lami ngiphele ekhampanini ku-ent akula mali so mina into engizayenza ngizayenza ngizaqalisa lami lapho engizamisa khona ngilinika ama-double pay. Ngiyabona ukuthi akuyenzi ukuthi siyale because ngizasidala isikhathi eside silala phansi kathi ngene sizini savuma and then yathi phela inyanga sanikwa i-double pay so sahlalela phansi ukuthi every 25 siyanikwa ama-double pay.
Bengabe bethabile abanye yini?
Abanye bathabile sabona ukuthi akusafanani njengakuqala futhi sekushintshile sekune-change esibhedlela vele yonke into sekune-renewa sekune-change lati siyathaba siningi amaphilisi sasithenga kathe sasibatheni
ye labantwana sungahamba labo bonke kungathiwa buya lababili kuphela.
Hayi ahamba labo bonke.
Manje leyo i-double pay siyabuya kangaki njalo lilethemba lokuthi izabuya inyanga zonke yini?
I-double pay zaqalisa last month so this month siyamelela sibethemba ukuthi iyabuya ngoba basale namaphansi labo basala le-pepa labo lafithi le-pepa lethu ukuthi any mistake siyahamba ekhoti ngoba sasalela nokuthi eyethu idemo ayikapheli thina saphila kuphuma kuphela phandle kodwa sistemu siyasingaphi sisezindlini any mistake siyabuyela ekhoti ngoba sasibizile bakhulukhulu amapholisa imejestici kanilani amasote ngenenjani sasanelana phansi labo bekhona. Umkethu layeseze 5 years kungela pheyi njengoba wasithembisa umdiko omutsha umanamise wathi every month ngele ngikuholisa ama-double pay imali yenu ize iphele so lathi savuma lasithi iskimu esiyinyiswayo bathi bekhanyela ngaphelaka abantu abaningi babesweredha ekhampanini abaningi babengatela mali so yikho sasingasivuma sathi akungelo siphumi sebe sinyiswa nala ama-double pay akusafanele njengalaphana kule zero.
Abanye ababetshengisela babezitshengiselela bona ngokwabo abesifazana besithi labo bafuna ukubuyiselwa emsebenzini babekhutshiwe njalo ngengaxoxa lo nkosikazi Sibonisiwe Ndlovu omunye sake saxoxa laye liseHarare laphana esithi laye uzabuyiselwa emsebenzini kodwa sisazuzanga ithuba lokuthi sixoxe siqhubekele phambili. Bayabuyiselwa yini abanye emsebenzini?
Usibonisiwe Ndlovu sasilaye thina kwikomiti and then sathi sihamba khona ngazide sisayina khona loko ukuthi siyaphuma laphana and then u-MD omutsha wamtshela wathi abanye babiselwa and then yena bamtshela ukuthi sisadinga lapho esiza kufaka khona ngoba wayesenza wayeliphomisa and then lapho isixhose kwagcwala so bathi sisadinga lapho esiza kufaka khona kodwa emsebenzini uyabuyela yinto esayisayina futhi phansi. I think sekune-change ngoba sesithola ama-overtime sesithola ama-off so vele konke sekune-change.
Hayi indaba ezinhle lezo sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlela.
Siyabonga.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Bridget Nyoni olomnyeni osebenza eWange Colliery sixoxelaye ekhonale eWange. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Nansi impumela yemidlalo ye FIFA Soccer World Cup. Iqembu le Belgium linqobe ele Tunisia nge 5-2. South Korea 1, Mexico 2. Germany le Sweden ziyaqala nje manje. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphose wabulawa libhomba elidubuke eqeda umhlangano okukhankasela ukhetho kobulawayo eWhite City Stadium. Ibhomba leli libikwa libulele abasekeli bezanu PF abambalwa lalimaza abanengi abagoqela umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo lilale.